VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMunicipal weHarare uhlangene lomphakathi ukudingisisa amacebo okulwisana lodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa lotshwala khona osokubika sekwandile elizweni ikakhulu kwabasakhulayo.
Kuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi, akuna into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo.
Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngomhlangano owenziwe ngunkosikazi kamongameli welizwe u-Auxillia Mnangagwa labodokotela.
Nxa kukuthi umama sezasukuma asiyasova inevele ngekho kuma-governmental structures esesiya solve i-issue yokustrike kwama-doctors, esi-expecta ukuthi khona isolve ngama-cabinet ministers.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezivakatshele ekhaya ngekhefu lekhisimusi seziveze ukudana ngomumo wezomnotho wakuleli zisithi bezikhangelele impilo engcono ngemva kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezokholo lwesiKristu uMunicipal weHarare, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye lohulumende bamanyene lozulu weMarlborough namhla emhlanganweni wokudinga indlela zokulwisana lodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa lotshwala elizweni khona osekubikwa kwande kakhulu kwabasakhulayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaqoqela umhlangano owenzelwe enkonzweni yeSt Galatius Catholic Church ekhokelwa ngufather Claudi Maganga bathi babone kufanele balimukise abantu ngengozi ilizwe eselibhekane lalo ngokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo elizweni. Umnumzana Maganga uyachasisa.
Le problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi, akuna into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs. So namhlanje umhlangano lo uyasinceda ubana sikhulume nabantwana, sikhulume labazali, sikhulume lama-pastors, sikhulume lama-churches onke ndawonye ubana sihambe sikhuluma into eyi-one ukubana sincedise abantwana laba ukuthi bephume lapho ukusebenzisa kona ama-drugs, sibancedise.
Izakhamizi zika-Ward 41 eMarlborough Social Group eziphatheke kulo mhlangano zithi sikhona isidingo sokuqhuba imikhankaso elizweni lonke ngalolu dubo. Omunye walezi izakhamizi kungumhlabeleli olodumo uVictor Kunonga, yena olandisa ngokubafuqileyo ukuqhuba umhlangano walolu hlobo.
Njenge-community Marlborough sithe sibuye sikhulume ngendaba yama-drugs. Sibona abantwana besikolo aba-affected ngendaba zama-drugs. Abantu abadala on a day-to-day basis sibabona labo be-affected. So indaba yama-drugs ibamba umuntu wonke. So sithe singabambana sibuye sizokhuluma ngendaba leyo, sibona ukuthi singenzani. Nxa sizasuka lapha sizasuka at least silama-solutions ukuthi singenzani ukuthi sikwangise ukuthi silungise indaba lehle esihluphayo kangaka.
U-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi okuhlangothi lwabachuphi olwe-CID olubona ngezokwenqatshelwa kokungena lokusetshenziswa kwezidakamizwa eHarare ulandisa ngengozi ebakhona ngokusebenzisa izidakamizwa lezi.
Uhlupho lwama-drugs kumbe olwezidakamizwa ukuthi ungavele uzame, umzimba ulakho ukwamukela into edakayo njengeyinye yento efisa ibe khona emzimbeni. So abantwana sesibathola besiyafika ama 15 years besiyafika ama 17 years bevele sebengabantu abezidakamizwa. Unanzelela ukuthi phela lwana osedakwa kumbamba ingqondo kwambamba umzimba. So uzathatha isikhathi. So kufuna labantu abelaphisayo esingathi rehabilitation yesilungu. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela usala kuyinkinga uzilo kavuka azinzamakhwapha layo ukuthi kume nje kanjani.
Abathengisa okudakayo lokhu baxwayiswe ukuthi bechiyane lalumkhuba. Abake basebenzisa izidakamizwa labo iningi kungabasakhulayo baphathekile kulomhlangano kodwa abathandanga ukuthathwa amazwi loba ukwaziwa ngamagama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe
lamlela nampa bafube mbula.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezivakatshele ekhaya ngekhefu lekhisimusi seziveze ukudana ngomumo wezomnotho zisithi bezikhangelele impilo engcono ngemva kokhetho. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi eliqoqele iStudio 7 lithi lize ekhaya lilethemba lokuthi sokungcono njengoba kusanda ukuqhutshwa ukhetho kodwa limangele ngesimo somnotho kuleli esesidale ukuqonga kwentengo yempahla kanye lokusilela kwezinye. UNkosazana Saneliso Dube weNyandeni uthi ngempela umumo wezomnotho awujabulisi.
Hayi, umumo walapha ekhaya awujabulisi ngoba ikhaya likhaya vele. Kumele ukuthi sibe sibuya sizo-checka laba bantu esibachiye emuva sibe sizama lathi ukuncedisa la esincedisa.
UMnumzana Qhubani Moyo uthi ubekhangelele ukuthi bathole zokungcono lapha ekhaya kodwa mangele swela le namnet ezitolo ngesikhathi sekhisimusi.
Kuyasidanisa kakhulu ngoba sithe masifika sithola ilizwe selibuyelela woma futhi ngendlela ekade singakhangelelanga ukuthi lingaba yeyona ngemva kokuthi abantu bevotile nama uhulumende besibhekelela ukuthi kukhona okungatshintshi. Okunzima kakhulu noma sisemashobhu okunye besicabanga ukuthi sizotholela abantu amadrinki wokuthi abantu uma bebuthene kanje bathole okokudla lokokuphuza kodwa okubi. Isimo siyasidanisa kakhulu.
Amazwi akhasekelwe nguNkosazana Sandra Ncube.
Ekufikeni kwethu sibuye sicabanga ukuthi siyathola izinto sezingcono kodwa sokuwesi manje kule kuqaliseni ngoba sithola izinto sezidura kakhulu. Ezinye azitholakali njengepetroli from bethu esinawo than ekuqaliseni. Besi-expect ukuthi kuzaba ngcono sesithola omunye umongameli kodwa it seems like kuba wesi. Sidaneka kuthi sithola izinto zeziphezulu sezidura ezinye azitholakali.
UMnumzana Ndabenzihle Dube laye uthi ubelethemba leZimbabwe egeleza uluju lethukela kodwa usele bambiwa ngaphansi lapho efika ekhaya.
Uma sivotelwa mhlawumbe upresident omusha besinehope yokuthi kungenzeka okungcono, kungenzeka mhlawumbe ukuthi kube noshintsho. Njengamanje sithe masifika sathola ukuthi siyastruggle ukuthi singatholi even upetrol. Hey, isimo sitshintshile. We use different currencies as affect out like especially masibuya ngapha ku South Africa singakujwayelanga lokho kuba nzima sokufanele uchange imali.
UMnumzana Dube uthi kuyadingeka ukuthi uhulumeni wakuleli asebenze ngamandla njalo bazimisele ukuphendula ekhaya kungalunga.
Siyacela kubo wonke umuntu or any political organization nibe ne peace to each other, try to build your country. Fanele ukuthi kube no change oluningi la. Asibeni nemali yethu la eZimbabwe ukuze wonke umuntu le South Africa unesifiso. Akekho ohlala le engasuka kulelizwe laseZimbabwe elinomnotho omuhle sohlala le South Africa. Sihleli le South Africa ngendaba yomnotho ukuthi umnotho uma kahle.
Sakhamuzi Nandeni uMnumzana Abel Moyo uthi uhulumende kumele avule amathuba omsebenzi ukuze umnotho wakulelo phakame.
Indubo okufanele ukuthi baziphathe eziqakathekileyo zindubo zokuthi imali ibe khona le msebenzi nje ivuleke ikakhulu imisebenzi yabantu bethu baphonga ubhodi emakhaya ukuthi ngaba ama-factory avuleka. Njengokukhula kwethu thina sikhule singekho emakhaya lapha besibuya nje njona iholiday nje kathi se.
uZulu emakhaya onyaka ubhekane lendlala embi kakhulu ngenxa yokungani okuhle kwezulu kulesi sabelo. Iningi lezakhamizi liqale ukulima kunsukwane ezedlulileyo, kodwa ithemba lesivuno esihle selitshabalele njalo likhuthaza uhulumende ukuthi asize ngokudla. Ngimele iStudio 7 ngisenyandeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngesilijika ncinyane esandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lo dokotela Solwayo Ngwenya ongumphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital. Esibhedlela lapho bekuhamba njani?
Hayi, abantu sibile esibhedlela ukuthi abantu sisebenza ukuthi sibone abantu laba asebephatheke kanzima kuthiwa ngama-emergency. Abantu ukuthi nxa kungayenziwanga lutho bengasishiya, yibo abantu esibabonayo esibayelaphayo. Abantu abangani baqinile basezindlini, sizabalungisela ngaphambilini. Njengoba namhla ngawo ke wabona imemo bengiyibhalile ukuthi abantu kusukela ngomvulo ozayo sizafisa ukuthi abantu anjengokuthi abagula izinto ezinjengemvukuzane, ikhensa, sizaqalisa ukuba bayelapha labo, sibahlanganisa lama-emergency case lawo, labo sizame ukubanceda. Yikho ngawo bone ukuthi engxenye kulamapikitha angane atshengisela ukuthi akulabantu.
Omama abakhululekayo ke ababelethisa yini?
Lapho-ke yikho njengempilo lapho esiqine khona gadalala. Singathi-ke i-department esiqine khona ukuthi akula sifuna umama oshabalalayo umntwana oshonayo. Lapho siqine saka kulamadokotela asibili asebenzayo nzima. Baningi sibili bayafika almost ichumi lesiyagalo mhlanu labo bantu bayasebenza, akula nkinga ebonakalayo ngathi.
Manje njengoba besike sezwa labo abakhalalayo besithi akula lutho ezibhedlela, lapho ngitshona la ma-gloves ukuthi basebenze bekhululekile ukuthi abasoze bathelelwe kumbe bathole okunye, lina lisebenza njani kungekho khona?
Uyabona ke baba, indaba yepolitiko leyo mina ngeke ngifuna ukuyingena. Mina injongo yami ukuthi ngibona ukuthi abantu bayasila lapha. Indaba yokuswelakala yezinto yayivele ikhona kudala, izinto ziswelakala lapha lalapha yana ukuthi abantu bechova besiya phambili. Yikho-ke kuma njengoba ubona umangalisa ukuthi siyenelisa ukuthi sibelethise omama, abantu behambe be-operatwa, ungafika i-ICU uzathola abantu base-ICU bavela u-operatwa, omama avela ama-operation abantu abake. Lokhu abakukhalelayo bona angazi, njengobana bekhona ngale bekhuluma lo muntu lo obaqhathileyo, mina kangikwazi. Kodwa engitshela khona ukuthi namhlanje ma ungafika ungumuntu owopha igazi osesifa, siyakwanisa ukuthi siku-operate uphile ubuyele endlini yakho uhamba.
Manje nxa kuyukuthi labo bona labo kuthiwa bakhalela umsebenzi bengaxotshwa, akusoze kulifake yini kusimo esingayenziwa?
Hayi, mina ngitshele ngathi indaba yepolitiki kangiyithandi. Mina engikufisayo ukuthi abantu beyithole inhlalakahle. Laba bantu abakhalale imisebenzi ma bengukuthi kabasala ukubheki lapha, singeke sigoqe izandla sithi thina sesiphelelwe. Hayi, thina sizasebenza siye phambili, bazasithola phambilini, ngoba kulo msebenzi omkhulu okumele kuncedise abantu.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ezibhedlela ikakhulu khona lapho wena osebenza khona, umumo mubo okunganani ukwenza ukuthi labo beze bekhalala umsebenzi? Akula ngitsho ngitsho yini okokusebenzisa kumbe kukhona nje mbijana?
Hayi, okukhala abakhala ngakho kakhulu mbona ngeholo lamo, yikho sithi lokho kungcono bakukhulume lomuntu obaqhathileyo. Iholo labo yiba bakhala ngalo kakhulu. Lezi zinto ezinye ezingani ziyaswelakala lapha lalaphayana, yinto vele kade vele zikhona. Into okumele ukuthi uhulumende uthi uyazama yena ukuthi azilethe. Ezinye siyazibona ziyabuya. So mbona injongo yabo enkulu kakhulu ekhalisa abantu lapha indaba yedlelo eholo ukuthi bazuzeni. Bathi bathi bafuna ama yona le imali yakini emele kangapho. Engafuna ukuphuma. Kodwa njengoba mina njengodokotela omkhulu enisebenza khona lapha ngeke ngikutshela amanga. Ngikutshelile ukuthi umuntu ofikayo lapha uyasiza uncedo avuka ahambe. Asikho ukuthi yindawo into ongakhuluma ngayo ngani vele sokuvaliwe kumbe kusemotshari hhayi.
Hayi, kuyezwakala sibongile. Ungavalelisa abalaleli?
Ye, abalaleli ngiyabathanda kakhulu bantu bakithi. Nisabe kuhle, sizaphatha kuhle impilo yenu ngesikhathi esibilesi ukuthi liphile lani lisiya phambili. Kuzalunga.
Hayi, lathi sibongile.
Kulungile.
Lo ke ngumphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaye.
Na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America eWashington. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Debra Mogasa, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyebulawayo Vendors and Traders Association.
Akusebenze, for example, now ubathisa abantu sebedinga izinto zesikolo, ama uniform, amabhuku, amasetheli, which is sinakho thina on the ground esikuthengisayo. But it's difficult for us. Ukuthi sithengise nabaku inini ngoba one bale swipe thina silama swipe machine, two bale ama echo case and singathatha le echo case and ngabavume futhi ukuthi sibathathe more ngoba nxa sesiyitshintsha lati sesiyithatha sesithi sesiyitshintsha vele kuba i-chaos i-rate yangkhona sokusiya ngokuthi sikhulumisana njani which is vele kulokuqilana lokudlanana lokudlanana khona ngoba ama rate yangkhona ahlale engatshintshile. And the bond for khathesi kalikho ebantwini sasikwazi ukuthi la enyamalala la yangathi irandi lingcono ngoba nxa sesiye south siyagwanisa ukuthi sisisebenzise but nxa abanye besiya njengabo Botswana or whatever kuba nohlupho olunjalo icurrency yethu vele kayikho.
Amalungelo amalunga yenu-ke lokhu bezuza indawo abazifunayo zokuthengisela njalo akusekho lokhu yani ukuxotshwa ezitaladini.
For now i-city council ibingathi i-quiet ngokuthi inike izindawo lokho yanika khona phana kudala kulabanye abathengise busuku ibona ababacina bengena emavrandini lapho kungavunyelwa khona but with us kubulawayo hayi isituation ibingathi sesengconywana although it needs ukuimprova ngingathi almost 100% now in Zimbabwe usengumuntu othengisayo akusela muntu okuthiwa uyazifaka yedwa ukuthi hayi mina ngile pay ngoba nxa ule pay it's either iyabe isefonini and ukuthi uyithole kuba nzima so siyadinga i-cash yama transport yokugada uthova yokuthenga o-day to day things njengayezinkwa lamatamatisi sokufuna i-cash so wonke umuntu usestrateni uyathengisa whatever alakho endlini either isigqoko ngikudla amajigizi whatever juice card whatever okuthengisekayo abantu bakuma street.
Imali yena leyo elitholayo iyenelisa yini ukuthi abantu bebhadale leko zabo?
Akona mali enelayo, but sesibonga ukuthi i-apple office is better than nothing. But khona lokho ukuthi ungakuthola mebugade la uhambe. Sasa futhi sima futhi ntambama estradini uthengise futhi ukuthi ugade. So it's hand to mouth every day, every minute. Akusela mali yokuthi umbeni ungathi nithengisele iziki, ukumbeni nithengisele inyanga. Ha, uyakuthengisele for that day, for that moment yokuthi kukwane. Izitolo eziningi, iswipe bayifuna, kodwa uswipe kwankona uyathi usaswipe, ubone kuthiwa ekhadini lapho akusela mali. Ephokhethi layo le 2% le eyayintroduswa yona eyilayo iyadla sitereke imali. Ngizwe labona labasho abala ama-payslip ukuthi uyathi uholile njengotitsha kumbeni unesi kumbeni u-ever civil servant, eyiholi ingene efonini yakhe i-300 and something, but at the end of the day uzathi esicalculate ebona ukuthi kuhambe about $60 or $70 ehambe through ama-transactions ona lawo.
Kunhlanganiso yenu baningi yini abesifazane lamantombazane asakhulayo abathengisayo?
Ngingathi i-ratio yethu is 65% against 35%. Omama yibo abayi-65%, then obaba yibo 35% lekuhlangene lama-Europe lamalokozeni.
Babe uthakazelela lo umsebenzi kumbe abanye bavela emakolitshini akukho okunye abangakwenzi?
Akwelaza ukuthi ngathakazelela ngoba nxa singakhumbula sibili kahle-kahle kune-composition ebhalwa e-secondary ethi when I grow up I would like to be a what. Akula sonke sayabhala ama-composition lanasi sithi sinuba ngomnesi ngokodokotela ngo-ehostess ngobanibani, but ngokuthi kathesi siyafunda akula msebenzi. So sesingena ku-field yona leyo ukuthi sithengise laba abantwana bona laba ama-youth akhona vele athengisayo. For example, ngilo munye umntana omna wami oqedileyo usefuna i-masters and i-masters yangona into eyenze, so kumele engene estridini usethengisa ama-cellphone, usekhanda ama-cellphone esenza khona lokho. I-economy yethu ifosela omunye umuntu ukuthi engene kulokho angakufisile ngoba kula msebenzi, akulani, akula mali, akulani. Lathi thina abazali bankona vele were failing even to meet. So ungaba nomntwana ozeqedile u-form 4 suthi usithi sengiqedelane lawo, ukuthi ephumelele phambili umbeni uthini, hhayi ngoba uyabe usukhanyele laba abanye abanabakhe ukwenza ukuthi labo bephuthe. Kaleku umntanami nalo uyenze i-HR but he's failing even lokuthola umsebenzi. So sezecabanga ukuthi mani angiqhubekele phambili, but ukuqhubekela kwankona phambili so kumele ukuthi engene estridi eyenze something ukwenza ukuthi esibhuki isifama zakhe.
Leyo balaleli ibiyingxoxo lo nkosazana Debra Mokasa, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyebulawayo, Vendors and Traders Association, esixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Uzulu seveze imbono ehlukeneyo ngomhlangano owenziwe ngunkosikazi kamongameli welizwe u-Auxillium Nangagwa labodokotela izolo. Iningi lisithi akusela mahluko phakathi kombuso kamnumzana Robert Mugabe lokhona kathesi lapho umkakhe obikwa wayengenela kwezombusazwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Auxillium Nangagwa uhlangane labodokotela akhalale umsebenzi ezama ukuthi mhlawumbe engabakhuthaza ukuthi babuyele emsebenzini. Osukwehlule umsekezi kamongameli umnumzana Constantine Chiwengwa, odokotela bathi akulasivumelwano esiphume kulumhlangano. Abakhulume le ntatheli izindaba bathi akusomsebenzi womkamongameli lokho. Umhlali wakobulawayo umnumzana Lungani Ndebele wethula umbono wakhe.
Kuyadanisa ukuthi khona nxa sesibona umama uMrs. Mnangagwa esenguye osehlalelana la ma-doctor phansi ethi uyakhuluma lawo. Umbuzo esilawo ukuthi khona in her capacity as who. To me khonokho kungitshengisa i-sign of i-testimony of desperation ukuthi even umdala layo khanya ukuthi kasela la plana ngaba lalo. Nxa kukuthi umama sezasukuma asiyasolva yena evele ngekho kuma-governmental structures esesiyasolva i-issue yokustrike kwama-doctors esi-expecta ukuthi khona isolva ingama-cabinet ministers, and umama for that matter is not even she's not even a cabinet minister. of any portfolio, but simbona esizwa sokuthiwa sesiyahlalana namadoctor kuyasidanisa and kusitshengisela ukuthi khona even within the presidium itself akula kuzwanana, because nxa ngawe kule need agency yokuthi khona kusolve iproblem leyo i-presidium kumbe ama-ministers bekumele babe yibo ababiza ama-doctors.
Umnumzana Ndebele uthi kusobala ukuthi odokotela sebefike kumlindo yagcina ngabakwenzileyo.
Kunzwisa usizi ngoba la ma-doctors atshengisela ukuthi a-desperate ngoba seze siyalalela kuphela lo muntu ekwazi ukuthi kala capacity yokuthi ngoba kula nto angayenza vele la nxa bangamtshela ukuthi bafuna izimalini akula nto angayenza ngoba she is not a government official. So ukukhanya ngokunto ongasifikisi indawo okusitshengisela ukuthi silenkinga sibile enkulu.
Unkosikazi Nokubonga Nyathi laye oyisakhamuzi kobulawayo uthi kulungile lokho ngoba umuntu wesifazane ulakho ukuletha impendulo lapho okulohlupho khona.
Mina ngibona kulungile lokho okwenziwe ngupresident ukuthi athumele umama ayekhuluma labo dokotela. Ngoba mhlawumbe yena ade sekubona sokunzima ukuthi khona ahambe, umama yena uyenelisa ukuthi ahambe ayekuzwa izikhalazo zabo odokotela. Lapho sezizwile layo uzahamba ayencenga phezulu ngale, ngoba umuntu ongumama ngumuntu okwanisayo ukulalela abanye abantu, ngumuntu oyabe elozwelo, ngumuntu ongaletha impendulo lapho okuyabe kulohlupho khona. So mina ngokubona kwami ngibona bekulungile ukuthi khona umama ahambe ayekuzwa izikhalazo zabo dokotela njengomama welizwe.
Umnumzana Thamsanqa Sibanda othengisa ezitolo kobulawayo uthi umongameli bekumele azihambele engathumeli unkosikazi wakhe.
Kusho ukuthi asila president phela lokho esibuswa ngumgabe, ngoba angeke uthi ungubaba womuzi wethumela umama ukuthi ekhuluma labantwana. Upresident akunguye obekumele ukuthi afesane lamadokotela akhe akhulume lawo, ayikhona ukuthumela umama. Sokufana lokuthi phela sokubuyele embusweni kamgaba owayethumela uGrace ukuthi athethise abantu. Next time size zizinhlamba sezikhulunywa ngo-Oxidia yena lo. Ngoba kuqalisa njalo vele. U-ED njengopresident kumele abe yindoda aphume ayikhuluma lamadokotela, akhulume into eyi-one bavumelane. Ayikhona ukuthumela umama. Ukuthumela umama kusitshengisa ukuthi akakwanisi ukukhontrola abantu abakhe, akakwanisi ukulikhontrola ilizwe leli.
Umnumzana Bongani Mguni uthi unkosikazi Mnangagwa kalasikhundla kuhulumende.
Nxa eyathumela umama usesithi kube njani, ngoba yena ngokwazi kwethu kalasikhundla phela kuhulumende. Yena waresigna ukuba ngu-MP kazange econteste njalo, so yena khathesi usehamba u-Auxilia eyini u-first lady isikhundla bani. Akula sikhundla okuthiwa ngu-first lady. U-first lady into zokubizana bebodwa ngale, hatshi ukuthi ehambe seangena wonke indawo lapho engu-first lady. Nambone ngani lokhu uliphutha sivini, ngoba kutshengisela ukuthi isefuna ukuthi umthetho ube ngowemuli, hatshi ukuthi ube ngumthetho welizwe, kodwa kube ngumthetho abazidalela wona, abazenzela wona bebodwa ngendlela kade kufanele. Vele engahambi engakhulumi lamadokotela, ngoba kula nto abangayikhuluma, ngoba kakho kuyakhulumi ku-official capacity as a government representative.
Lanxa unkosikazi Mnangagwa enganelisanga ukuya edolobheni lakobulawayo izolo njengalokho obekukhangelelwe ngenxa yalomhlangano, umphathi wempilo hospital umnumzana Solwayo Ngwenya uthi bemukele impahla ezehlukeneyo ezokuphathisa izigulane kanye labongi kulesi sibhedlela. Odokotela baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika kanye lokuthi kube lempahla zokusebenzisa ezeneleyo ezibhedlela, njalo lokhu bengavumelani laba kuthenjiswa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa, hayi olivalelisayo musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington
Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.